So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe induna isigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka abantu bengitshela bethi sesilerandi enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Kambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Kwaye bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ongazayo kubonakale lokho kuzawenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanise ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engubone kwenzeka ebulilima West phansi kwenduna ubaba uMasendu. Friday kune rally yeSano PF lapha kade behlabe izinkomo bamema abantu bebulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rally lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irally, but ngithe nganyananzelela ngathola ukuthi leyo rally ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho constitution yelizwe. Indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kumkosi ekhulumela khona. Ubaba uMasendu uyinduna kuleso sigaba ngaphansi kewathi 7 ebulilima West. Kwakhiwa indawo lapho kuthi nxa kulamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base-Ward 7 eyenze ipolitic. Siyakwazi obana ngusenator orepresenta ibandla lezano PF, obana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso, kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko. Namhlanje sethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze ukubana babe izano PF bonke indawo lendawo ilabantu mehluko ezichurch wezinkonzo umuntu yazikhethela inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi sefake abantu ethempelini bonke bapendipende yodwa ethi le ipendisi igreen sebengabantu bezano qinisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo ayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngase bebheke amadlwana senziwa induna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba lasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngaye nazile lamadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa okhokho bethu sebadlalisa imadlwana ngizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngithi into enziwe ngobaba uDube uMasendi ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ngayethuka abantu bengitshela bethi lera lenkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engela slogan indawo yabantu bonke abakhethwa othi bangaphansi kwenduna
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyamamoyo isakhamuzi sebulilima West njalo engumgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobi ucingo kusukela ngempela sonto sizaqhubeka sizama ukumthinta Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama sizakupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali ezakuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe
uhlelo lolu ngibona njengani lungaba lohlelo olungaphumelela sibili nxa kuyikuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho ukuthi baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali eyokuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe ba-invest nxa kuyikuthi bakhona labo yiwo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza mela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpila kahle engconywana so iyabe ingayethi imali eningi kakhulu ukuthi singayifakela 9% profit ku investor bond
manje ngokubona kwakho ubona ungani abantu bazalwamukela yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele mali emabhanga ivuka kusasa kwakhona ingasela ncedo
ngibona njengani kuza dependa ngokuthi uhulumende uyaluthengisa kanjani uhlelo lwakhe uhulumende waseZimbabwe uludubo olokuthi akathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali uyathembisa one thing suke enze okunye okuthene so ngibona njengabe uza dependa sibili nge-marketing ukuthi i-marketing yangkhona yabe injani njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivela bangaphi engxenye bazanika ama guarantees amanye ukuze abantu abazafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo ngathumezela izimali zabo nxa besesifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Ngibona njengani kungaba lenye izinhlelo ezithiyane ngalesi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esesebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu njengabantwana baseZimbabwe lathi siyakuncoma siyakuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit, iyo engekhoyo uhulumende kathesi.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yecubungula izenotho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikolo sakoBulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesi sikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952, sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya, ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse, savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Matilda Majena Hikwa, owake waba ngumbalisi okweminyaka elithumi lambili kulesi sikolo, njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze loGeina Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesi karati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse eZimbabwe, isikolo saphiwa uhulumende wasokungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami ngobunono obukhulu lokuncedisa ukuthi abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo leFounders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-70th anniversary yeFounders. Siyenzile i-70th anniversary, silungiselele sibili. Bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapholisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa, wasebenzeka wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunde Founders kudala, labafunde Founders ngathesi, lalo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza naye ukuthi umsebenzi lo ufezeke, labo abanye bonke abade bekukomiti yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke laba abafunde Founders phambilini, ukuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelisile sibili ukuthi sibe le mali ethile, kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders, lani bantu abathanda iFounders njengothando lwameni la, sihlale sisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps aweFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi feze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona phandle khonapha abalothando nalesi sikolo abafisa ukubona isikolo lesi siphumelela, babuye baziveze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773 380 098, loba babambe uSisu Stem Dinkosi ocingo lakhe 0782 434 363. Lami sebengangibamba ngolwami ucingo 0774 405 007, kodwa loba ngiphandle kwefoundife ngiphakathi. Siyalithanda lonke, siyacela usizo lwenu, siyacela uthando lwenu, siyabonga futhi Voice of America.
Alo ke ngonkosikazi Matilda Majena Higwa, ngomunye owake wafundisa isikolo seFounders High School, ubexoxa icingweni ekubulawayo logeyina kumete sayidi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla leZANU-PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili, ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi, kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi, iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanbonani, sanbonani Studio 7. Yebo, hayi, ngiyaziphilela Studio 7. Ngingu-Louis Kutuza. Akunanto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yikho khona ukubuya luya lubakithi obusehlulayo. Mangibheka nje vele ngidekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe. Kodwa kukhangeleyo ukuthi mina umbuso kufanele uthole ngumuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhuphi. We can just try ukukhuluma ngalabo, sikhulume ngalabo, sikhulume ngalabo ukuthi ubani. So into engikhangela ngayo ikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele, asibusise, sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused Zimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ethi izani udidishona, umuntu uma imthakazi hayi vele imthakazi yiyo lethi bangamandebele, uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane umgabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa leyo, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, bye bye.
Studio 7, Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi, linjani makhiwani lonke lonke linjani? Hayi thina siyaphila ngilelayo ukhumalo, ukhumalo abendawo zasebukwana liphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi ngiyengimboniso kumbono kwami lapho kuncana undoda lamani uMnangazelo umani ngendlela ayenza ngayo, hhayi ayenzika ayenzi kahle. Kade siyenza ithatha abantu bonke ubagcwayise fulemathinini, fulemathina leyo enye eyicela iboleka futhi eyicele ngezayo fulemathina zokubolekwa, ethatha imali yonke ebhadala khona ngale abantu babulawa yindlala. mina kana ngombono wami uthi ngaye kwenda ndaba bethi besehla nje eFlemachine bonke bahle babagalele ejele bonke babafake phakathi bebefake ejele ngendawo ukuthi nangikhangela abantu yena ubaba abantu amehlo abanye laba ngamasela abanye bangkhona phakathi ukuthi uthi usejele phela eZimbabwe ngale kubatshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha yiwatshontsha akula into emasela ngale Zimbabwe ngamapholisa atshontsha imbhobho abantu bayithatha nga imbhobho khona ngale ngabona bebanja zabo thotha imbhobho ngeyearmy ngamasotsha kanti sesekwagcwayisa eFlemachine khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akulato alelandayo le ikhuluma ikhuluma lokho kukhuluma isikhiwa lesafuna ukusipanyele uzibhatheleza zona lesi efuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonzela ukuthi lingazama ubuntu mnangagwa libe isithi likhiwa libamba abantu amehlo hayi ngiyabonga yothi inti mbonisa umbono njalo thank you
lingabe linjani kustudio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi nokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma lomandla kwele kutswana ngisegaborone ya ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisababusi abafaneleyo njalo kunye lo president wethu njengalokho esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu ngabantu bakithi ukuthi ngasiyabambana kakhulu sivusile izwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima utshona sisasolana sidacc imithwakazi kumele ukuthi ngasiyabambana siphumele into eyi-1 kuphela engasiphilise engaba lekusasa lethu ngiyabona
sanibonani ngengibulise njalo kustudio 7 ngibulise njalo kustudio 7 nami ngithi ngifake wabo umbono nje kancane lana igama uThulani Ndlovu enkayi kondulo isikhobokhobo isimanga nje uyezobethi bona abantu bezani PF uzobethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje bhekandibone bathenge imoto ezingaki imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward eyabomama nje ukuthi babelethi belapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngabena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-studio 7 ukuthi izani PF yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabiza into ogawule bona nje basebenza kahle amakhanda abo lapha ngengqundo le abaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo litinze into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufa angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ububoni lobo bunje so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani kustudio 7 hayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi kustudio 7 zingancindezeli umuntu zingakhethi uhlangothi bengicela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi lonke ibe sembile lumama munamemori lufane shabula laphana ikunjani ntombi yakonyathi hayi thina siziphilele mbingele lumazisa esenta laphana ithi kunjani dala wami mazisa hayi siyaphila mbingele labasetsholotsho bonke abakumathudula bonke abakumazisa ngithili njani lonke lo khulumayo ngumzingaye dube wakumathudula kwele tsholotsho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana asambeni siyevota asambeni siyevota bantu benkosi asambeni siyevota sefaka kwapana lapho esikwazi khona sikhe sithi kwapasi siyabonga
siyabonga studio 7 njani hayi cela nabo sibe bazokhayela ngezikolo beqale uduvili primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha akhona kuya ngo-10 esikolo hayi nxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi laba bekubaza baya bezokhayela into zezikolo hayi ababuye sibili uduvili primary school hayi abantwana sithwele nzima patali school fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu studio 7 kanti sincede sibile bona abakhayela ngeze sikolo bebeduvili bezokhangela amatitsha akona amatitsha amatitsha atshone ngekho esedorobheni ekutshiya abantwana bebodwa hayi siyabonga sibile uhlelo lwezinxa zingayenzakala sithwele zime uduvili primary school
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebebalekile emzini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona litshaye amazwe ezihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi Hurricane Ian ukukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize e-America uzabhidliza kakhulu. Abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo yona ngalesi sikhathi uma bekhangela ilihlo lakhe engasozabhodle. Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian. Njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzayenziwa ngu-Ian. Bakhangele ikakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajwayelanga ukutshaya ngama-hurricane. Njalo bakhangele le speed sewind yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma 200 km/h. Njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma 5 to 8 feet. So I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama 3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke. So ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 15 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe izaba impacted nguHurricane Ian. Bakhangelele ele Tampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct. Lapha bakhangelele khona u-Ian uzabhidliza kakhulu. Then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singele ukubhodla endleleni elwandle. Khanya sizabhidliza kakhulu. Siyathemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe?
Ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi avimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu. Ukwenza lokhu ngokuye-encourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama-alerts ukuthi i-hurricane enje ingaphi njalo kumele benzeni. Kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli abanye bephuze ukusuka endaweni ezithize begcine sebevinjelwa lapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine seziyalahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Iza kamizi zebulili maWest zithi zidaniswe yinduna isigaba uMasendo wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Gambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Bond luzasebenza na. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.